kulamsebenzi. I-statistics sithi ukuthi more than 80% yabantu okumele ukuthi ngabe basebenza kabasebenzela. Nxa nje uhulumende ekubeka sithi 10% yabantu abangasebenziyo isebenzisa izindlela zokukhakhulisa leyo percentage. Abantu abaningi ngiyithinta eningi iqina isisiya ngaphandle kwelizwe emazweni afana laboGoli laboBotswana. Kudala kwakuvamile ukuthi abantu abenza njalo kwakungabantu mhlawumbe ababe bengenzanga kuhle esikolo, bengazange bapasa. Kodwa ngathesi sibona intsha eningi ephuma kumanyuvesi, ephuma emakolitini, isiya khonale ephandle, isiya phandle kwelizwe ngoba nalapha akusela imisebenzi. So i-migration yabantu kumbe yentsha isinkulu kakhulu kuleli lizwe kubangelwa yokuthi imisebenzi kayikho, amasekithari kasebenzi, akula ngendlela abangaphila ngayo ngaphandle kokuthi bezame kuyadinga imisebenzi ngaphandle.
Kuyini okumele kwenziwe Ndlovu ukulungisisa lolu daba?
Kudingakala ukuthi uhulumende azinikele ekuthini alungise umumo welizwe kukhangelwe ezomnotho. Kuyadingakala ukuthi uhulumende avume ukuthi imithetho ayifakileyo enga-attract-a i-investment kayisiyo. Kuyadingakala uguqule leyo mthetho, ikakhulu umthetho we-indigenization. Konke khona lokhu efana lale siyenze abantu bamanye amazwe bangaze baba lengwabungwabu yokuthi bezoyi-investa lapha okuzadala imisebenzi. Konke khona lokhu kugcina sokusenza ukuthi abantu bengaze bathola imisebenzi ngokubana kungela amankampani asebenzayo.